kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 4 kuNcwabakazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, ibandla leZANU-PF linqobile ukukhetho lokudinga ozamela iLupane East edalele eParliamente kanye la kumakhansili ebubi lenkayi. Njalo sixoxa lomnumzana Mbongeni Dube.
Ungabona ukhethwa usime endaweni enje, so usime labantu abadala, wena ungumntanga ubone uphumelela, kudingisa ukuthi abantu bayabe uthemba.
Kodwa ibandla le-MDC lithi liyasola indlela ukhetho lolu oluqhutshwe ngayo ngoba bekusobala ukuthi ibandla leZANU-PF beliqelibezela ngokwethusela kanye lokwabela abantu ukudla ngendlela yokuthi bebavotele.
Kuyafunakala i-electoral reform ngoba ubibezwa abantu bakithi ukuthi hayi cooking oil zokuthiwa kathesi isikhwelile, kodwa bona besemzileni wokuyavota. Ubusumangala ukuthi pho bayivotele ngaliphi iZANU-PF.
Siza kuzwa impumela yomdlalo phakathi kweqembu lama-Warriors leMauritius emdlalweni we-African Nations Championships oqhutshelwe enkundleni ye-Barber Field Stadium namhla emini. Zonke lezi ndaba lezokholo, ezamasiko, leziphathelane labatsha lizozizwa kulona lo umsakazo. Ibandla leZANU-PF linqobile kukhetho lokudinga ozamela iLupane East edalela eParliamente. Njalo laphinda lanqoba kolokudinga amakhansila enkayi lebubi. Othethe isikhundla sisekudinga somela iLupane East edalela eParliamente ngumnumzana Mbongeni Dube, yena onqobe ngamavoti edlulwa inkulungwane eziyisithupha, i-6,369. Obencintisa emele ibandla le-MDC umnumzana Dalumuzi Khumalo ulandele yena-ke ngamavoti edlula inkulungwane ezine, i-4,505, walandela ngowe-MDCT ngamavoti edlula amakhulu amathathu, i-363. Ibandla leli linqobile njalo kukhetho lokudinga amakhansila amabili ebubi lenkayi. Sixoxe lomnumzana Mbongeni Dube, yena othi kusobala ukuthi ibandla lakhe leZANU-PF lilenhlelo ezimqoka ezithakazelelwa ngabantu, yikho linqobile.
Ungabona ukhethwa usime endaweni enje, so usime labantu abadala, wena ungumntanga ubone uphumelela, kudingisa ukuthi abantu bayabe uthemba. So ngilokujabula okukhulu kakhulu, angikwazi lokuthi ngithi
kuyini okwenza abantu bakuvotela ngobuningi babo.
Okwakuqala ngingathi yizinto ezenzakalayo ezigabeni ezenziwa yiZANU-PF. Okwesibili, njengomntwana obesebenza nabadala, sisebenze kuhle okwesikhathi eside ngokuma-structure ephathi, njalo ngike ngasebenza ngisenza into ze-development nabadala.
Imbali yakho kwezombusazwe iqalisela ngaphi?
Mina ngiqalise ngiku-district, ngaba ku-province, okwamanje ngiku-national. Angijoyinanga, ngazalelwa khona, ngazokuba active ngomnyaka ka-2006. Ngesikhathi ngena ku-district kuba ngu-political commissar, ngapromotwa ngo-2013, ngingena ku-province. Ngaba ngu-secretary for security kwabatsha eMathabeleland North. Ngokuhamba kwesikhathi ngakhutshulwa ngaba ngu-political commissar kwabatsha. Ngazokuba ngu-chairman we-province isikhathi ke sengikhuphuka ngo-2017 ngisiya ku-national.
Uzalelwe ngaphi njalo iLupane ngathi likhaya lakho, uyakwazi konke okufunwa ngabantu?
Ya, mina ngumbongeni Dube, ngizelwe ngo-15 April 1988 eGomoza, eLupane. Ngikhulele eLupane, kutho ukuthi bengibhoda lama-wadi wonke aseLupane nje, la nxa ngisenza into zami ze-politics bengi within the constituents. So yikho wenze abantu abangithemba.
Ye, ufunde khona ngapho njalo? eLupane?
Ngifunde grade 1 to grade 7 afunde Komoza Primary. Ngafunda secondary yami eSibambe.
Lo mnumzana Mbongeni Dube owebandla lezano PF unqobe ukukhetho lokudinga uzamela iLupane East edalele eParliamente. Sixoxelaye ekhona le eLupane. Kodwa ibandla leMDC lithi liyasola indlela ukhetho lolu oluqhutshwe ngayo ngoba bekusobala ukuthi ibandla lezano PF beliqilibezela ngokwethusela kanye lokwabela abantu ukudla ngendlela yokuthi abavotele. Ibandla lezano PF lona liya kuphika lokhu. Umgcini sihlalo weMathebeleleni North kubandla leMDC umnomzana Prince Dubeko Sibanda uthi ibandla lakhe lisaqoqa ubufakazi balokhu.
Okwakuqala sikubonile ukuthi khona hayi imithi emaklinika lezibhedlela ibuyile mhlawumbe okwakuqala enxenye lokugcina ikakhulu kuyakuba ngokugcina eLupane ukuthi ubonge imithi ibuya ngasezibhedlela zabantu beLupane. Sikubonile njalo amagonyethi amarayisi elinye igonyethi laze labhewuka eduze leLupane kwampana kwafa umtshayeli walo kalale ngokuthula. Amarayisi abuyile sabona njalo kwaba lomunye usabhuku obulewe ngumna wakhe besilwa bebanga lokhu kudla okubuya kuphela nxa kuthe kwaba le-election. Ama-CIO ohulumende wonke nje ubesesukile ngaseHarare wabuya wazokuba seLupane bebhoda abanye behamba le-candidate abanye njalo behamba lalaba ababemele i-candidate besethusela abantu ukuthi lingayekela ukuvota livotele iZANU-PF akusoze kulunge. Abantu beLupane siyakwazi ukuthi khona abaningi bakhona baseselembali yeGukurawund ukwethuselwa bayakwazi ukuthi iZANU-PF nxa isethusela ukwethusela kwayo asokwethusela nje bekutholakala ukuthi khona siyathola ukuthi i-voters roll yezek laleyo abasinika yona thina amabizo ebengahambelani.
Lakhankasa kuhle njalo inhlelo zenu njengebandla ziyakhwabithwa ngabantu nxa libatshela kumbe kukhona lani lapho elisilela khona?
Nakakujwayelekanga ukuthi uhambe kukhetho lwe-by election uyethola abantu bethola amanani esiwatholileyo. Ungakhangela inani esilitholileyo thina njenge-MDC Alliance ukhangele inani elitholwe yiZANU-PF kusobala ukuthi khona thina indlela esiperforme ngayo siperforme ngendlela ephezulu kakhulu okutshengisa ukuthi khona abantu beLupane labo bayafana nabantu bonke baseZimbabwe ngabantu asebelungele inguquko. Phela thina kasifani nalaba abaphoyi ukubuya bezobajikela ukudla ngoba sebefuna ukhetho. Siyabuyela futhi kuground nje iviki yona le elandelayo sesiyabona ukuthi laba bantu bethu kabethuselwa yini ngoba sizwe kuthiwa sebeqalisile ukwethusela ukuthi wena ngovotela iMDC.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda umgcini sihlalo webandla leMDC eMathebeleland North njalo omela iBhinga edalele eParliamente. Sixoxelaye ekhona le eBhinga.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Ukuqonga kwentengo yamafutha epetulo sokuchiye inengi likhala ngokuthi lokhu kusokubangele ukuthi intengo yempahla la etshona ikhuphuka masinyane layo iqonge yona etshona iqonga ngamahlayana. Intengo yepetulo ibuka isiphansi kule diesel yona isiqonge yedlula eyepetulo njalo abanye bathi abachayeli bezimota lamabhasi lapha babekade khona besiya emadolobheni lawo asekhuphulile impahla. Okwamanje ke ngilichiyo okwesikhatshana ezandleni zika Gifts Dube we Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane lamasiko lokuphila kwabantu.
Sengana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babe lobola
ningalithola njani lapho likhona endaweni zonke zomhlaba uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke siyalubuyelela udaba ekade sikhuluma ngalo ngeviki ephelileyo kade sikhuluma khona ngokuthi uhulumende kube ngithi idala lephalamende belifuna ukuthi kube lo mthetho okhangelana lempilo yabantu kakhulu abathetheneyo kulungiswa ke ibhili kwamanje kufakwe okunye okadongana abantu abakuthakazeleli okokuthi ke umuntu ojadileyo ingaba lo makhwapheni kodwa ke idala lephalamende okanye ngazani liza kusebenza lukukhiphe konke khonoku kubhili leyi ye-Marriages Act. Ngilethetha ngoba ngilobaba lapha uzibhonge Zipho Ndebele ukunhlanganiso yebhadare enkundleni siyakwamukela kudlelo baba Ndebele.
Siyabonga, salibonani, ngiyalamukela balaleli linjani lonke.
Hayi, siphile kakhulu ke mfowethu. Akusitshela ukuthi lina njengenhlanganiso bekuliphatha njani lokho?
Nxa sikhangela ibhili leli ele marriage bill into eziningi engazikhangela eziphakathi into esihambisana lazo esizisupportayo ukuthi zi-right. Into ezinjeya ukuthi abantwana abancane bengasayendiswa into ende sekhulile kodwa nxa sokufika kulesi istage i-section leyo ethi yona umuntu otshadileyo etshadiwe u-511 nalwana sibili uyakwanisa ukuthi aphinde abe lo munye umuntu eceleni umuntu lwana akwanise ukuzothatha futhi uzokuta claim i-maintenance acleame i-property emuntwini lwana njengenhlanganiso besibona ngani kululaza umtshato umtshato lwana ade sisiba lula silokumangalisayo ade sokuthiya izina abantu abatshadileyo umtshato nalwana ukuthi 1 man 1 wife besengozini yokuthi omunye umuntu nje ngathutha eceleni afike aphazamise umtshato so esikufuqa njengenhlanganiso ikuthi umtshato lwana kawuvikele uhlale ungumtshato wendoda eyodwa umtshato lo mama oyedwa.
Yes, siyabona ukuthi siyabona khonapho ukuthi idala lephalamende lilakho ukuthi likwesule konke lokho ngoba umphathi ntambo wezemithetho ucelile sibili ukuthi hayi bakukhiphe khonokho pho bangakukhipha kuyabe sungani sokulungile i-marriages bill yonke
nxa ngiyikhangela bengingatshintsha i-section enaleya i-marriage bill ithink iyabe ngendlela esiyikhangele ngayo iyabe sikondile iyabe sihle iyabe sivikela wonke umuntu iyabe sinika omama amalungelo abo ivikele njalo ukuthathwa kwabantwana ngoba ngakhangela i-customary marriage ade ivumela ukuthi abantwana abancane beyendiswe ivine nale i-511 ade ivume ukuthi abantwana abangamankazana nxa sedlule 16 years aqine seyendile nxa kubadala bakhe bevuma lani kuvuma ade ugcina kusendisa abantwana abancane kodwa leyi isifake ekpa ababoth abafana lamankazana bonke sebesendambe bathatha sekedlulise iminyaka engu-18 njalo umuntu sezithathela ngokufuna kwakhe akusela muntu ofuswa ukubana athathe so ngezinye indlela esisi ngingavele kutshintshe khona pha amasiko ethu abe selandelwa ngendlela ayiyo yona njalo lo mtshato womdoda eyodwa lomfazi wodwa yabe sihlonitshwa sibili ngendlela emangalisayo nothi lokhu ade sesingena phakathi kwakho
ye kodwa nxa sikhangela sibili golombo siyakwazi ukuthi lina livikela abesilisa abatshaya ngabesifazana so ke khonapho-ke ngake kuqhubeke kuzaba khona khona kokuthi abantu babe labo makhwapheni bekuzayenzakalani sibili emtshadweni la
nxa i-section lami ingaqhubeka ngoba ngathesasengama-proposal ukuthi ingayikhutshwe ayikakhutshwa nxa ingaqhubeka ikhona esikubonayo yikuthi umthetho yabe ungasavikelanga umtshado lowo so kuzakwenzakala yikuthi abantu beqalise bona kuthatha umthetho wofaka ezandleni zabo umthe ngabona umuntu selo mhlawumbe sekulo muntu osethandana lomkakhe endawoni othi yabe kwathi ngaze emthethweni umthetho kwasozomvikela asozomncede ngalutho uzathatha umthetho wofaka ezandleni zakhe ezaqalisa ukulwa nomntu abathatheneyo kumba ayekulwa lo muntu lwana bese kuvuka amacala amaningi thina njengenhlanganiso sikhuthaza ukuthi abantu nxa sekule problem bangasebenzisi udlakela kubana basolve ama-problems abo sikhuthaza nxa sokwehluleka ukukhulumisana kabaye emthethweni maye nxa umthetho sisehluleka ukubavikela kusuke kube nzima ngoba ngaziyo emthethweni yabe engavikelekanga so kungakhutshwa lapha umthetho yabo sikwanisile ukuvikela abantu so siyaze sikwanisa ukukhuthaza abantu sikhuluma labo ukuthi bangasebenzisa udlakela nxa kusekwehlula ukuthi bakhulumisane abahambe emthethweni umthetho uye bancedisa ubalamuli.
Siyabonga kakhulu ke. Sithathe leli thuba ukuthi sibonge umnumzana Zibonge Zipondebele okuhlanganiso yebhatare enkundleni. Sibonge kakhulu ungadini lokusasa abavandebele.
Siyabonga.
Siyabonga kakhulu ke zukandaba asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Whatever lesi moyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uKeeps Dube lilale.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesingene kweziphathelane labatsha.
Yikudibana kuhlelo labasakhulayo ngumayigobe kuliviki imthwakazo omuhle sesiphetha ke icoverage yethu mayelana lohlelo lweMandela Washington Fellowship uhlelo lukahulumende welemelika olulenjongo yokuthuthukisa abasakhulayo abadabuka kule Afrika. Namhla kuhlelo silonkosazana Thandekile Moyo asizweni ukuthi uma Moyo utheni.
Salbonani bathandekayo, ibizo lami nguthandekile Moyo, ngikhuluma lani lapha ngiseWashington DC. Ngivakatshela uBig Mike kushow yakhe.
Mamo unjani sisi wami?
Ngiyaphila, unjani wena?
Hayi ngiphilile, ngiyakwamukela kuhlelo lwethu labasakhulayo.
Ngiyabonga.
Siyabona phela ukuthi ulapha ngaseWashington DC. Bengicela ukuthi utshele uZulu ukuthi kuyini okulethayo lapha.
Okay, so ungilethe lapha yiprogram organizwa yi-US Embassy ebizwa ithiwa yiMandela Washington Fellowship. Bayithi program for abantu abancane abazama ukuthuthukisa amazwe abo.
Mamoya, kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokungena kuhlelo lolu?
Okay, so mina ngenxa yokuthi indaba engizilobayo indaba ezi-affecta abantu abaningi abachiyeneyo, ngacabanga ukuthi ngingathola i-chance lami ukungena kuhlelo lolu. Ngingafunda abanye ama skills ukuthi ngibhale ngcono njalo ngibekwazi ukuthi kuyini engakwenza njengomlobi ukuthi ngisize i-community yami ngivela khona.
Isikhathi sakho ukwelemelika ungaphansi kohlelo lolu sesifikile emaphethelweni. Kukhona ongathi usufundile na?
Okay, so mina engifundile kuningi kakhulu ngoba la ebengikhona eIndiana University besifundiswa ama course achiyeneyo okunceda bonke abantu abasemsebenzini edila lezentuthuko zabantu. So for example sifundiswe a course ethiwa fundraising for non-profit making organizations. So ngama organizations afana lathi ukuthi uzama ukwenza umsebenzi kodwa umsebenzi lowo ayikho profit ezawunika yona, kumele udinge lapho uzathola khona imali yokuzisiza emsebenzini owenzayo. So sayenza i-course egcweleyo eyakhona oku saphiwa lama certificate akhona and then sayenza amanye ama-course achiyeneyo awe-leadership ukubona ukuthi wena kuyini olakho in you ongakusebenzisa ukuzinceda ukuthuthukisa ama-community ovela khona.
Silokhu sikudabalunye lokuthuthukisa uZulu. Awungitshele ukuthi usufunde izinto ezinjani kwele Melika okungathuthukisa uZulu ngaseZimbabwe.
Yeah, ngifunde into eziningi kakhulu. Ngifunde kakhulu indaba zokuthi ma uzama ukusiza abantu emphakathini. Besifundiswa ukuthi abantu abaningi nxa besithi bazama ukusiza iba babuya bezotshela abantu kuma-community ukuthi sizakusiza ngalokhu lalokhu lalokhu instead of ukubuza abantu ukuthi
nifuna
eluphi. So uzathola ukuthi ama-organization amaningi ayihambe siyasiza kodwa 2-3 years down the line sebephumile ngoba bona babenza abakucabangayo bengazange bebuza abantu ku-community ukuthi abantu bafuna usizo lwani. So sifundiswe ukuthi hayi lina lingahambi ebantwini lizenza abazingcono, lizenza lina elikwaziyo ukufunwa ngabantu. Liyancedisana labantu ngoba liphila labo ngama-community and selincedisana lisiza ukuthi bafunani lani lizabancedisa.
Hayi siyakuzwa mamoya, isikhathi yise sesihliwe kumangoya gcibe uhlelo.
Mina ngifuna ukukhuthaza nje wonke umuntu ocabanga ukuthi kukhona angakwenza ukunceda isigaba lapha ahlala kiso ukuthi a-apply uhlelo lolo. Njengami nga-apply kodwa angizange ngithole the first time nga-apply. Nga-apply bangithi hayi siza kufaka ku-waiting list ngoba bakhona abanye abaningi abayenze ngcono kulawo. Bathi sokuphume omunye basebengibiza ukuthi hayi la usungabuyi. So abantu abaningi badela nxa ungatholanga into umuntu azitshela ukuthi hayi vele akwenzi, but ulabanye ngilaba abakutshela ukuthi sebele minyaka eminingi belokho bezama uku-apply into le. So it's something ukuthi abantu ngiyabakhuthaza ukuthi labo bezama isilo loduhlelo olukhona akhona amanye ama programs anjalo so abantu ukuzama nje la ubona ukuthi kuyini ongakusiza kodwa injongo ingiye ukuthuthukisa lapho suka khona
isikhathi du mthwakazi omuhle zimpapo omuhle selugciba lapho uhlelo labatsha abafisa ukuxoxela ngikhona ku Twitter njalo ku Instagram @BigMike3BigMyke3 yoni username yami lingakhohlwa phela ukusidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba esiphathelane nabatsha elizweni uhlelo luqala ngo-8 PM bese lugciba ngo-9 kwanele kwalamhla mthwakazi omuhle zimbabwe omuhle olivalisayo ngenjabulo igama lami ngumike hove zimbabwe omuhle mthwakazi omuhle bye bye.
Siyabonga ke Mike kathesi ke sesingena kwezokholo vuselela umoya silonto ngameli inkomo we Studio 7.
Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga baba Nkomo ngibongela kubalaleli lakubabukeli
usiphatheleni lamhlanje
namhlanje ke ngiphathele ilizwi elitholakala encwadini kaMakho isathuko seshumi indima yamashumi amahlanu Mark chapter 10 verse 50 lapho okuthi khona uyalahla ingubo yagcuma yaya kuJesu impumputhe amazwi la namhlanje ngifuna ukukhuluma ngendaba yengubo njengoba kuthiwa lindoda engubhathimewu nxa sibala ngaphezulu kuthiwa igama layo lalingubhathimewu indoda likuthiwa yalahla ingubo yasukuma yakuJesu indoda le ukhanya yayivele yayingaboni ngenxa yengubo le yayitshone embethe mhlawumbe kodwa ke ingubo emfuna ukukhuluma ngayo namhlanje ingubo ekuwe ekwenza ukubana ungaboni ube yimpumputhe entweni ezenzakalayo ingubo le ingabuya izigaba kumbe izinto ezishiyeneyo bakhona abantu abembethe ingubo yobuhwaba abanye eyezondo abanye eyokunyeya abanye eyokuziphakamisa abanye eyokuzigqaja abanye eyokweyisa abanye abantu abanye bembethe ingubo zenhlamba abanye bembethe ingubo zobusela abanye bembethe ingubo zenkohlakalo naku konke lokhu siya kubona nxa sikukhangele khonapha elizweni lakithi lakwamanye amazwe ukuthi abantu bazimbathisa ingubo bacathe ngale kwazo kube kanti baningi abantu abahluphekayo ngengubo zona lezi abazimbetheyo emingxenye mhlawumbe bakhona abantu abamelele ukuthi umuntu ayilahle leyo ngubo abone uJesu impilo yakhe ibe ngcono ingubo engikhuluma ngayo omunye lomunye uyayazi ingubo ayembetheyo emenza ukubana abe yimpumputhe impumputhe eziningi yilezi ezithi ziyabona zikamehlo kodwa kaziboni lutho obuse zibuza ukuthi kambe sengubo emembeseleyo ngabona ukuthi kayimncedi ngalutho abanye bakholisa khona ukubona abanye abantu besesizini babe sebecatha ngemva kwengubo kule ngubo eyinye ingubo yobugwala yokwesaba ukukhuluma iqiniso ezikhathi zonke abantu sebajwayela ukubana bathabise abanye abantu ngenxa yengubo yokukhohlisana abanye bakhona njalo abembethe ingubo yokungahloniphi yibo abantu labo kumele basukume bayilahlele ingubo baye kuJesu ayebathoba baningi abantu abanjalo esihamba sihlana labo abanye sihleli labo lawe unjalo uthatha isibuko somoya uzikhangele ngaphakathi naleso sibuko ubana kambe ingubo oyembetheyo yingubo bani ekwenza ukubana ube yimpumputhe eqinisweni nxa usenza izinto ezimbi ezingaqondanga ezingathandeki ebusweni babantu loNkulunkulu uyimpumputhe ngobani abanye bazafela kube ubumpumputhe lobo buza abaningi bayaguquka abantu bantshintshe abantu baze bamangale ukubana kathi lindoda esasiyazi inje ingathi siguqukile yebo kambe kuyikuthi yalahla ingubo yasukuma yaqonda kuJesu uJesu ayibuza ukuthi ufuna ngikwenzeleni ithi mfundisi ngicela ukubana ngibone asiceleni ukubana sibone izinto esizenzayo nxa zingezimbi uJesu uzasivula amehlo abe sesithi ukukholo kwakho kukusindisile dinga uJesu ngokholo ulahle ingubo ekuphambanisa into eziningi namhlanje awukhulumisani labanye abantu ngenxa yengubo embetheyo ilizwe likhohlakele ngenxa yengubo ezimbethe ngabantu ngithe lobukhokheli lamabhishophu labafundisi abanye bazembethe lezo ngubo izenza ubana babe zimpumputhe bangazibabona
akuyiphethe mfundisi
baba Jehova Thixo olungileyo ngiyacela ngalesi sikhathi ubana yilola lo ozwale intshumayelo azikhangele ubana wembethe ingubo enjani angikhathali ukuthi ngongakanani ngonjani ngotheni kodwa ngikhulekela abantu bakho ukubana laba bembetha izingubo ezibavala amehlo omoya bezimpumputhi ezihambayo ubambulele umusa wakho amen
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Hayi hole ndlebe zokuzwa uzwile lokuthi kambe naho embathe ingubo enjani sibongeke uhlelo oluphathelane lozokholo besize kuthulelwa ngontungamili wenkomo weStudio 7 Elod umfundisi Thandeko Zintimkandla. Kwezemidlalo ke iqembu lama Warriors seledlulele kusigaba esilandelayo esomncintiswano we African Nations Championships ngemva kokunqoba ele Mauritius nge 3-1 lamhla emini enkundleni ye Baba Fields Stadium. Intathe izindaba yithe zemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe linqobe nge-7-1 nxa sekuhlanganiswa impumela yemidlalo yomibili eliyidlalele leMauritius njengoba emdlalweni wehlandela kuqala uqhutshelwe khona kweleMauritius linqobe nge-4-0 kuthi lamhla linqobe nge-3-1 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yeBarber Fields edolobheni lakoBulawayo. Ekhuluma lentathe lezindaba zemidlalo osaphethe isikhundla sikamqeqeshi weqembu lamaWarriors uRaman Gumbo utshayele ihlombe yabadlali bakhe ngokunqoba akwenzileyo.
Njengombona kuthi bonke badlale kuhle. Ngabona uphume egameni ukuthi ukhale uwinile uphinde ukhale futhi ukuthi khona abafana badlalanga kuhle hayi but overall but team yonke yenze kuhle so hayi I think iMauritius layo iyazama ilizwe elincane bazama ukwakha
umgadli weqembu le-Highlanders uPrince Dube nguyolitshayela emambuleni kathathu emdlalweni wanamhla ukuthi ohlohlele iqembu leMauritius nguJean Rosetti njalo iqembu lezivakatshi yilo eliqale ukutshaya amambule kodwa eleZimbabwe lenelisekulinganisa lawa maqembu ahamba uKiev zingutshikilobhanqa 1-1. Umgadli uDube ophenduke wahlohla kabili ngehlandla lesibili okuzindaba ezimnandi kubalandeli beqembu le-Highlanders njengoba igedi ubengaliboni kwimidlalo yeligi. Iqembu leZimbabwe lizadibana leqembu leSotho lona elinqobe leSouth Africa kusigaba esilandelayo esomkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano wokudinga intshantshi zezwekazi lase-Afrika wona ozaqhutshelwa elizweni laseCameroon ngomnyaka ozayo. Umncintiswano we-African Nations Championships ngowabadlali abadlala besekhaya kuphela njalo kuqembu leMauritius bekudlala amajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili kwimidlalo yomibili eliyidlalele leZimbabwe. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo inguJoseph Njanji.
Siyabonga ke Joseph Njanji. Hayi isikhathi savumi kuba siqhubeke sisonke kodwa singehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ibandla leZANU-PF linqobile kukhetho lokudinga ozamela iLupane East edalele eParliament kanye lamakhansili amabili ebubi lenkayi njalo sixoxele umnumzana Mbongeni Dube ke owebandla leZANU-PF onqobe eLupane East. Kodwa ibandla le-MDC lithi liyasola indlela ukhetho lolu luqhutshwe ngayo ngoba bekusobala ukuthi ibandla leZANU-PF beliqelibezela ngokwethusela kanye lokwabekela abantu ukudla ngendlela yokuthi bebavotele. Bathi ke basaqoqa ubufakazi balokhu ngemva kokuba ilunga labo mnumzana Dala uMuzi Khumalo enqotshiwe. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.